Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 19 Mfufu 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igciwane le coronavirus liqhubeka lisiba nganeno elizweni, kutsho ugatsha lwezempilakahle oluthi izolo kulabantu abangamathumi amathathu lasikhombisa ababanjwe leli gciwane. Amazwe awezwekazi le-Afrika ambalwa asekela eZimbabwe emkhankasweni wokususa izijeziso zenotho ama-sanctions. Kambe kunganceda na ukuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe lokhu?
Iqiniso elikhona ukuthi ama-sanctions lawa afakwa, afakwa lama-conditions lezi zokuthi siwafaka ngenxa ukuthi liyenze lokhu lalokhu lalokhu.
Inani lezizalwane zakole South Africa ezilenzondo yabavela eZimbabwe lokhu liqonga phambilini kokhetho lwezabelo oluzenziwa ngomnyaka ozayo kwele South Africa.
Ubungozi bakho ukuthi lento iyamemetheka kakhulu kuzikhungo zikahulumeni, iyande kakhulu.
Maduze nje umhlaba ubuhlabela uJerusalema, kathesi sokulo John Vuligate. Kanti kuyini okwenza abahlabeleli bakwele South Africa benelise ukubukisa ubugabazi emazweni achiyeneyo? Silengxoxo lomsakazi odumileyo oStudio 7 uEzra Chisasvanda.
Abantu beSouth Africa baziqhenya ngamasiko abo. Abantu beSouth Africa baziqhenya ngokwenzakala ngasikhathi lezi, isikakhulu isikhathi lezi emakhasi okuzilibazisa lawo e-social media.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Le coronavirus liqhubeka lisiba nganeno elizweni, kutsho ugatsha lwezempilakahle oluthi izolo kulabangamathumi amathathu lasikhombisa 37 ababanjwe leli gciwane, kodwa akula loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lolu gatsha luthi bonke ababanjwe leli gciwane ngabalithelelwe elizweni. Afrika ambalwa asekela eZimbabwe emkhankasweni wokususa izijeziso zenotho ama-sanctions. Kambe kunganceda na lokhu kwezombusazwe lezomnotho elizwe? Abameli bamazwe angomakhelwane bathembise ukusekela uhulumende ngomvulo ozayo okulilanga elibekwe eceleni ukukhuthaza amazwe omhlaba ukwekethisa izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano leziphathamandla lezi ukuze zisuswe. Kodwa abanye abafana lolwela ilungelo loluntu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo bathi lokhu akusoze kuphathise ngalutho nxa uhulumende engalandeli imigoqo eyafakwa phambilini kwezijeziso lezi ebalisa ukungephuli ilungelo likaZulu.
Ukubilokhe ihlaba umkhosi ngendaba yama-sanctions, isenza ngathi kuthiwa ama-sanctions asenze umonakalo omkhulu kakhulu eZimbabwe. Bona iqiniso belazi ukuthi kayisiwo ama-sanctions lawa ayenze konke lokho esikubonayo okuhluphayo elizweni. Iqiniso elikhona ukuthi ama-sanctions lawa afakwa, afakwa lama-conditions lezi zokuthi siwafaka ngenxa ukuthi liyenze lokhu lalokhu lalokhu. Lingalungisa lapha lalapha lalapha sizawakhipha. Awaqale eZimbabwe ama-sanctions. So kabakhangele khona lokho kwafakwayo ukuthi ama-sanctions afakwa ngokuthi kulalokhu lalokhu okuhluphayo. Beqala ukulungisa khona lapho. Betshengisa i-commitment yokufuna ukulungisa kulezo zinto. Hayi ukuthi kusibhode silokho sihlaba umkhosi sithi ilizwe lehluleka ukuphathwa kuhle ngenxa yama-sanctions.
Inhlanganiso yamazwe awezwekazi le-Africa i-SADC isithi yona ilanga likamhlaka 25 ngelokulwisana lama-sanctions. Kutshengisani ngenhlanganiso yona le e-SADC?
Into yekhona lapha ukuthi amazwe eAfrica jikelele lawe SADC ngiparticularly iapproach yabo yendaba yama sanctions sokumele iqale ukujinja ukuthi bebe bekhuluma besazi ukuthi bakhuluma into engayisiyo bembambatha uhulumende weZimbabwe ukuthi siya le support ukuthi ama sanctions kawaphume kodwa bengatsho kuhulumende weZimbabwe ukuthi hayi madoda lafakelwa ama targeted sanctions kwa sanctionwa uzibani lozibani le company iphi lanilani ngenxa ukuthi lenze so zanini so ukuthi into zilungise lathi sizalincedisa sizale supporta ukuthi lilungise lokho okufunakalayo ama sanctions asuswe mbona kungasebenzela ngcono amazwe lawa awe America lawe Europe abafaka ama sanctions lawa abangeke baphongunyikinyeka nje ngokuthi bakhulunyelwe baza kwakhulunyelwa ngubani as long as okuyikho kuhluphaya kwangkhona kungalungiswanga ukuthi mhla ka 25 ngazokuvala izitolo zonke kugcela izstreet zonke kuyenzwe as long kungalungiswanga isizathu sokuthi ama sanctions afakelwane akulalo thuluza hamba
ngokubona kwakho kuyaphathisa yini kona lokho abakwenzayo ukuthi babambane amazwe awe SADC besithi kususwe ama sanctions
hayi eqinisweni sibili akusoze kuphathisa lizafakwa ilanga leli mnyaka kukhulunywa ukuthi asiyizi solidarity leZimbabwe ngendaba yama sanctions isenziwa kungekho eqinisweni ayibambane iSADC ibambane leZimbabwe ianalyze kuhle indaba yama sanctions ithi ukuthi alright madoda asiyenzeni sithi indaba yama sanctions eZimbabwe iphele ngoba kungaze kukhulunywe ukuthi laba bantu amazwe lawa afaka ama sanctions yiziqoqodo lezane zokuthi into bangayibeka bayibekile njoba libona behlala mnyaka yonke reviewer bengahlala phansi bereviewer bathi awutshintshanga lutho asibopheni ngamandla unyakulandelayo behlangane akutshintshanga lutho asibopheni ngamandla belokhu bengezelela abantu ababafaka kuma sanctions so iSADC ayibe truthful kubanje indaba le yama sanctions ngeqiniso kubonakala ukuthi kambe ungaphuma sombulelo bani endabeni yokukhipha ama sanctions lawa okuhlala ukukhulunywa ngawo aphele sibona ukuthi uhulumende wezana uPF kungaphuma ama sanctions ilizwe zaliphatha njani akhale ngani okuzalandela ukuthi ingxenye enxa kuzaqhubeka kusala ukuthi ilizwe livuke sibona ukuza khulunywa ngani okulandelayo
umnumzana bekezela maduma afuzwayo ngolwela ilungelo loluntu ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseGwanda kwele South Africa ezizonda abavela eZimbabwe lamanye amazwe lokhu liqonga phambilini kokhetho lwezabelo oluzenziwa ngomnyaka ozayo lokhu kube sobala ngeviki edluleyo ngemva kokuba omunye untombazana elobe enkundleni yeTwitter esithi kasoze amukele ukuthengiselwa ukudla ngabokuza ngoba wayethengiselwa ukudla e-restaurant nguntombazana weZimbabwe ingcwethi ecubungela izombusazo omnumzana Zenzo Nkomo uthi kulezizathu ezibangelwa yilokhu ezibalisa ukhetho lwezabelo oluzenziwa kulelo lizwe ngomnyaka ozayo umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungela izombusazo
okukhona ukuthi kuliqiniso ubungozi bakho ukuthi lento iyamemetheka kakhulu kuzikhungo zikahulumeni iyande kakhulu ende asiyiboni inqandwa okusokuthanda ukuphamandla kakhulu manje yiyo lento ekhona e-corona ngoba abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi so sekungathi kuthiwa nale ekhona esele enabantu bangaphandle abaphume ukuze kungene abantu beSouth Africa so leyo into ekhona futhi sisazoyibona maybe izinika amandla kusiyaphambili
ngokubona kwakho kungakubangelwa yini khona lokho osekusenzakala kathesi ngoba sike sabona phambilini kusiba lokulwisana ngemhlobo lokuthiwa izenophobia kodwa kungani sokuthatha elinye ihlandla elehlukeneyo ubona njani
kuza qhubeka eqinisweni kulithatha lelo hlandla elihlukeneyo ngoba sikhumbule futhi ukuthi angithi next year lapha kunokhetho lolo local government ukhetho lwasekhaya izigameko ezifana nalezi zizokwanda kakhulu njalo nehulumeni obusayo we-ANC simbona engayikuzisukumela ngoba phela sibheke okhethweni lapha eSouth Africa, uhulumeni ufuna ukuthi athole amavoti. Uma singathatha kukhetho olwadlulayo, sabona iANC isiqala ukuluza kakhulu emadolobheni amakhulu. Uma lokho kungaqhubeka, singabona umbuso weANC ulimala kakhulu.
Bona bebaningi na abalengqondo efana laika yena lowo esizwa ukuthiwa uthena kafuni ukuthengiselwa ngumZimbabweni.
Babu Gandhi, lena yinto eningi engingakusho mina ukuthi indlazana labantu beSouth Africa yibo ozobuzwa bekhuluma kahle ngabantu bangaphandle. Iningi labo likhuluma kabi, lena yinto eyande kakhulu. Futhi nje ithemba labantu bangaphandle okwamanje uma sisiza nje emkhakheni yepolitiki selikuyo i-EFF. Umalima siyambona esukuma ekhuluma kuma platforms amaningi enqanda ukuhlukunyezwa kwabantu bangaphandle, ekhuluma kakhulu ngama-Afrika ukuthi ama-Afrika uma elapha kufana nokuthi asekhaya.
Umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi sokuvezwe ubungilimbane bokuthengisa impumela yokuhlolwa kwegciwane le-coronavirus lapho abasebenza esibhedlela seChitungwiza leseSalim Mugabe Hospital bebebhadalisa abantu ukuphiwa impumela itshengisa ukuthi abalagcikwane le-coronavirus bona bengahlolwanga. I-Herald ithi abantu laba babalisa onogada abasebenza elebhu labongikazi kade bebhadalisa US$20 le-US$40 ngamuntu ukuthi aphiwe izatifikethi ezenza umuntu enelise ukusuka elizweni eye kwamanye amazwe. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulabantwana besikolo seLoreto eNkabazwe abatholakale esikolo besenza ezecansi bendawonye okuthiwa ngesilungu i-group sex. Abantwana laba babikwa sebemiswe isikolo kodwa abazali babo bayachinga besithi abantwana laba babanjwa ngenyanga kaNhlolanja kodwa khona sebemiswa isikolo kathesi bona sebezabhala imihloliso. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Njani, ibizo lami ngikhululiwe. Ngidinga umama wami owangithiya ngimncane engithela ubaba wami. So shwa ngicela ngindingise kakhulu ngoba ngiyamdinga kakhulu mamaye. Angithiya ngimncane vele kubaba. So baba lwayese wabhubha ngilalwazi kakhulu ngaye. Kuthiwa wayengusethukile ezalwa ePlumpe kozimnyama. Wayengusethukile Ndlovu. So akunengangazi lutho vele ngaye ukuthi wayezalwa kuphi umuzi angikwazi ngoba vele wangithiya ngimncane. Engithiya kubabami wangithiya eKilani ku-144. So ngiyamdinga kakhulu mamami. Loba yena sewathona kodwa izihlobo zakhe ize ngizidingayo.
Yebo basakazi Studio 7. Mina engikhulumayo nguSis uManyathi wasendaweni yaseGwanda South esigodweni esincane eNyokeni. Yebo yesuba umagalela nyamuzi uyakhuluma, hhayi uyakhuluma ubaba, uyakhuluma umuntu omdala bani, uyakhuluma. But baba into akhuluma ngayo ayisiyo baba, ayisiyo. Umakhuphe nguye we-MDCT, MDC uqobo. Nalokhu ukuthi abantu abelokhu bekhuluma besithi umakhuphe akalabantu, balamanga. Ndingakhuluma into elingayaziyo. Thina sikhona mama Thuku, sikhona and sikulindele. 2020 siyangena 2023 siyangena embusweni siyangena uChanisa and akalabantu and akalabantu akalabantu uChanisa akalabantu and uChanisa nguye izana uqobo lebe lokho sithi uthokothoko yizana izana ngumunye uChanisa kanti G4 ima ingayi G4 sikhathi umgane wayeyini wayeyini wayengaseyiyozana and uChanisa la asimfuni and asimfuni and arimbati asimfuni asikufuni
linjani wesazwe studio 7 lonke likhona ngapha ngasemelika siyabo ngomsebenzi eliphathela wona ungandingaqhubeka linjalo keep it up hayi into enkulu lapha siyibona indlala enkulu isinoma ma unanzelela abantu wayehlulwe khona yikuyabhadala ndlela inhlanyelo kadeholo walutshwana abantu abakwanisa ukubhadala kutshengisa ukuthi abantu imali abalayo into othiwa yimali yezihlupho ukudla kugcwele sike zitolo kodwa imali ezandleni zabantu kayikho yonke into istak akula mali siyakhuleka ukubona unkulunkulu ngabe uyangenela ezulwini abantu bazuze kokulima jike khona apho elinjanisa channel nasiche samncedisa mlilo ngesaint joseph abraham kate tommy nithi uvuka njani budiza jike khona apho sister tobet benedict ngwenya nithi mpilo ende ukuze ukhokhobe linazelela i-coronavirus loku isakhona noma sekuvuliwe sithi thina asiziphatheni kahle njengabantu abaklini ukuze sivikeleli gciwane le-COVID-19
sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo hhayi mina vele ngizohlala ngikhala abantu bakithi ngalezo kathi abantu bakithi waye bengakhe bebambane kube yinto eyi-1 abantu beyenze iqembu eliyi-1 kukhutshwe lezanupiefu le abantu beke beyekele ukwenza amaqembuqembu amaningi angapheliwe abantu abazame ukwenza iqembu eliyi-1 kukhutshwe lezanupiefu le abantu bekohlukane ke ingaphuma le phathi ngoba ayikho iphathi eyinkinga njengezanupiefu akula mkhuhlane odlula izanupiefu ubhizi kuthiwa corona nje kuqangela icorona manga icorona izanupiefu eqeda abantu elizweni kanti abantu bafasuku zonke abantu kwayekungabamangazi phela abaningi abantu ababulawa elizweni laphana bengayazakala abaningi abanye benyamalala kodwa kuthiwa icorona kuqanjelwa manga icorona kungumnankako labantu bakhe bezanupiefu abantu bayathunjwa suku zonke ekhaya laphana abantu bayathotshwa abantu bayabulawa baningi abantu abanyamalala ekhaya laphana bengabonakali why abantu bengakhali sebezokhala manje ngecorona icorona kune iqanjelwa manga before icorona vele ingakafiki abantu bebebulawa ngumnankako bebulawa ngumgabe sekuzathiwa corona manje ngoba icorona iyasukela icorona izanupiefu abantu bakithi into ebabulalayo kakhulu yimugovu abantu bakithi bafuna ukusebenzela izisu zabo kube ngangabantu abafuna ukusebenzela ilizwe kube ngabayahlangana abantu beyenze iqembu eliyi-1 kukhutshwe lezanupiefu le manje omunye nomunye usebenzela isisu sakhe manje ke kuzoba wesi sekungene okhaliphali phugeni emakhodi la sebe yibo izanupiefu sebe sephalamende bazolungisana ephalamende othokozani kuvela kukhaliphali phugeni ngobunye ubunzima bunobantu okumele bebubheki
sabona msakazo estudio 7 njani amina ngiyaphila ngilapha kubulawayo bengicela ukubingelela abasenkayi le komajoyi osizisi labomama umadube unathandeka lothandeka khona ngapho ye kuhle sibili hhayi lockdown bantu aye ayinzima
linjani kusasa hayi thina siyaphila thina sikuwadini sikusiza lodi wadi 13 selesimanga esikhulu sibili esingapha wadi 13 kulehlakelo ekhitshwe ngupresidenti kuthiwa siholiswa abantu mahhara ukhansela wethu lo labo babhalane bakhona bathi kumele sibuye sithwele ama-tearings asikwazi ukuthi inhlakelo le ikhitshwe uhulumente ngapha amakhansela awona sefuna ama-$10 ukuthi xa wena $10 awuyiphiwa lihlanyelo asazi ukuthi ukhansela wethu lo owadi 13 lawalabo mabhalani kwakhe ukuthi kuhamba njani asazi ukuthi basezicali sibuzele sibili kwabaphambili kubakhulu abayibo abakhiphe inhlanyelo ukuthi kuphiwa abantu ngoba isiphiwo esisuke kupresidenti amakhansela sesezimali xa kade shiwa sibili inhlanyelo kuza kuba 6,000 aba umuntu ngokuthi abuyethele 10 usa imali yabo phela le
sakubona msakazi ungabunjani msakazi khona ngapho khona hayi thina siyaphila ngibhoqo samanzi lokhulumayo lapha eGaba ozama khona impilo ye mina into ebengisole into yokuqala nje msakazi eish ngale lokuthi nami uyidlulise ifike endlebeni zabo naba bakhulu bakhona abaphetheyo yabona le uqembu lelo kuthiwa izanu lelo liyethusela abantu kanti vele kwenzelani lokho ma ungama elections behamba bekhampena ayethuselwa abantu kuthiwa yeyey lingalingi libhote amaqembu hayi ayisiyo ndlela ayisiyo le freedom yakhona siyaziyo thina njalo okwesibili sicela abantu bakithi bezame ngazo zonke indlela ukuyeka la maqembu esishonini lawa akhona iqembu labantu MRP ezokwazi ukusikhulula bekelane nabo ukuchamisa bekelane nabo umakhuphe noma yole asibafuni konke laba bantu sikhathele ngabo ngiyabonga msakazi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ake sikhangele esivela ngapha kwele Melika. Sowusele amaviki angaphansi kwamathathu ukuthi kuyiwe kukhetho lokudinga umongameli wele Melika lanxa sebesedlula isigidi esisodwa asebevotile ukukhetho lukamongameli ucwaningo olukhitshwe phose msuku zonke lukhomba ukuba umnumzana Joe Biden enganqoba umongameli Donald Trump. Kodwa abanye ababalisa yena ngokwakhe umnumzana Biden bathi kusasemasinyane ukuthi kuthiwe uTrump uzanqotshwa kukhetho. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi mnumzana, mina engikubonayo lapha ngibona ngathi abantu lonyaka bazasukuma ngobuningi babo ukwedlula any other time ukuthi bayevota. Ungakhangela nje lokhu abathi i-early voting kuyatshengisela ukuthi hayi abantu bazaqukuma sibili. Lokho engakwazi ukuthi baguqumela bani phakathi kwabo bobabili. Kodwa ke umuzwa wami uthi baguqumela uBiden. Ngoba ama-Democrats ayaziwa ngokuthi ayaphangisa ukuyavota ukwedlula ama-Republicans. So ke lapha engikubonayo ukuthi nxa bevotela umuntu yedwa abantu abaningi. Ama-results akhona awasoze abe lohlupho lokuthi kutshone kudingwa ukuthi owinileyo ngubani ongawinanga ngubani. Mina yikho engikubonayo ngoba nxa ungakhangela insuku zonezi ezingakafiki iviki sekuvota abantu abangaphose babe yi-25 million, kutsho ukuthi hhayi abantu bayasukuma sibili lonyaka. Ziningi izinto ezibenza basukume.
Umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi ubona njani okwenzakalayo ikakhulu sesibona ukubana amalanga ukuthi kuyevotwa asaseduzane kuhamba njani ngokubona kwakho?
Impendulo ngiphile ngaphezulu lapho emfowethu ukuthi nxa njengoba abantu besukuma ubuningi babo beququma besiyavota, nxa kuyikuthi bavotela i-candidate eyodwa kuzahle kuphume kuthi kya ukuthi owinileyo ngubani. Nxa kuyikuthi kawinanga yena uTrump kuwine uBiden ewina ngabantu abaningi, akulanto azayenza lapha. Umlomo kuphela ongagcwalelwa umfundana, ngoba ayethu yabona ukuthi abantu lapha kulandela i-constitution. Nxa esedliwe usedliwe la, akukho lokho okunye lokho ngumlomo kuphela abantu azayenza lapha.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni leTexas. Kunyanga ezisanda kwedlula umhlaba phose wonke ubuzichila ulingisela umgido wengoma yomhlabeleli wakwele South Africa uMaster KG ehamba lo Nomcebo Zigode kumgido othiwa yiJerusalem Challenge. Z
kulezinsuku sokulomgido othiwa iJohn Vuligedi Challenge. Uyabona nawe banene bo ngizina sisto. Ngizina John Vuligedi. Ngizina sisto. Ngizina John Vuligedi. Lanqa ungakalumathi umhlaba wonke umgido lo njengoJerusalem baningi kumazwe athiyeneyo abawulandelayo. Ngothi kanti kuyini okwenza abaculi bakwele South Africa babe lodumo kangaka emazweni achiyeneyo njengathi eZimbabwe akula sipho sokuhlabela lokucula. Sixoxa lomsakazi weStudio 7 olodumo uEzra Jesus Banda ukuze asiphe impendulo ngalolu daba.
Abantu beSouth Africa baziqhenya ngamasiko abo. Abantu beSouth Africa baziqhenya ngokwenzakala ngasikhathi lezi, ngisho kakhulu isikhathi lesi emakhasi okuzilibazisa lawo ke social media. Into ephuma kumabonakude kwitelevision bahle vele bayilandele ngabantu njalo abathanda ukuzijabulela isikhathi esiningi. Kukanti kwele Zimbabwe abantu abaningi angeke benze lezi zinto, bahlulukile kakhulu ngendaba zomnotho welizwe, indubeko abalazo, ukujabula kwakukhona kulutshwana, kumelelwa ngemitshato. Abajabulanga nje abantu baseSouth Africa lapho kule nto yonke khona. South Africa ke ungafika khona alo zaphela ukuthi-ke le ndawo ezokuzilibazisa izinto ngama-nightclubs lalawo amabhawu kuphuzwa khona yonke indawo, abantu bakhona bahleli bejabulile, kuhleli kusenziwa amaphathi. Kukanti abeZimbabwe kakula njalo-ke labo-ke omabonakude baningi eSouth Africa babona-ke lokho kuthiwa ngo-DST TV baboneke singathi imisakazo eminingi-ningi etshiyeneyo ibasakazela bese bebona bafunde okuningi njalo bephakamisa namasiko akibo. Kuthi-ke abantu bakhona bahleli behlangene sithi i-social gathering, behlangane babonane benze izinto eziningi-ningi. Kukanti-ke lakithi abantu bacabanga ukuthenga ithukela, bacabanga ukuthenga impuphu nokuthi elale ndleni umuntu. Isikhathi senjabulo kasihle eZimbabwe. Kukanti lezomiculo emiculweni khona bayibona kumabona kude nemisakazo yemlutshwana yikho ungakuboni konke lokhu esidinga ama-challenges laba. Akulavula igedi ungayenza seZimbabwe ngoba vele inhliziyo yakho isebuhlungwini kakhulu.
Lokhu kutsho ukuthi izizalwane zakwele South Africa zilesiphiwo esedlula eseZimbabwe kwezomgido lokuhlabela na? Kumbe abeZimbabwe abatholi ithuba eliyenza ukuthi benelise ukubana umhlaba wonke jikelele ubone umgido wethu kumbe le ndlela esihlabela ngayo?
Kanti bona-ke eMzantsi Afrika khona ngale banesiphiwo abantu bangikhona iqiniso elihle. I-South Africa ndingasikhuluma lokho efuna ukukhuluma kodwa ngendaba zalezemidlalo, iindaba zokulibazisana, iindaba zokujayiva, ezomgido, ezomculo, ezokuba-ke laba ama-actors. Hayi, isiphiwo banaso ama-South Africans, singathela namanga njalo le mzimba baphiwe bandle badlala kamnandi. Kutsho bona-ke ngekuhlanganeni kwabo khona abana badlala batshengise into abanayo, baziqhenye ngalokho abayikho khona ngokwakhiwa kwabo namasiko abo. Kakhulu abantu bangikhona bathanda ilizwe labo, bazijabulisa ngalokho yana. Akula nkitha bechabi, akula badlulo olukhona, abantu nje bayahlabela. Kukanti eZimbabwe zathola ukuthi abanye bakhalelwa ulimi, abanye bakhalelwa bolimi, akule nzondano kulohlala bezondile behlulukelwe. Ama-South Africans hhayi kukalutshwa lukhona behlulukelwe, abantu abathanda ukuzijabulela nje siba nempilo ende. Kukanti kwelakithi-ke ngendaba engingayikhuluma naleyana ukuthi hhayi abantu kabajabulanga nemisakazo ngaba mningi laba iy'ndawo zokuzilibazisa zibe ziningi, mhlawumbe laba ahlabeleli bakithi bavunyelwe barekode benze lokhu okwenziwa njengalabo kovula igedi laboJerusalem ziyaqhubela phambili. Ikuthi ingoma zama-South Africans bakhangele okwenzakalayo ngaleso sikhathi bahlabele ngakho. Thina kwakithi singathi ngesilungu lokathiwa rigid, sifuna udinga ingoma othiwa nyothando, sifuna ukudinga ingoma othiwa nyokuloya. Asidingi zingoma lezi ezingane ziyahlekisa nxa sicula, sisuke sibe lokho kuthiwa yikuba serious kakhulu ngoba sihlezi sihlulukile.
Umsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda obesixoxa laye ecingweni eseBhilitane. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, othi sikhangele ebesilazo. Amazwe awezwekazi le-Afrika ambalwa asekela eleZimbabwe emkhankasweni wokususa izijeziso zenotho, ama-sanctions.
inani lezizalwane zakwele South Africa ezizonda abavela eZimbabwe lokhu likonga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.